So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazi we 27 namhla ngolwesithathu mhla ka 12 mhlangula 2019 igama lami ngu-Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi namhla bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare. Amapolisa ensita abikho edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa umoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation.
Abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-GSTF Libra. So kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwadingileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Abalimi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo.
Isiza kakhulu, abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa amabhondi.
Uzulu wethula okutheneyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
I-government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge-welfare for the elderly people, ama-pensioners. Bebone ukuthi labo baphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Lingakhuthwa lihlandla lesithathu lomculo ka-Blessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Uzulu ukhangelelwe ukuthi uzavalelisa umuyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare namhla eNyaradzo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathandi kuthwalelwa elokitshini leGlenview akade eyimele edala lepalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla le-MDC, wazana njalo lo mdeni wakotsvangirai uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House singakahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensita abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso le okwamanje usebalekile kwele Zimbabwe wayephephela kwele South Africa kulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensita. Kubikwa ukuthi Hanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko awethula esililweni sikamuyi lapho wachothuswa khona uhulumende obusayo esithi uDabengwa kumele afike lapho ayakhona atshele ayesilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma ngasondela vele kibo bahle bangena emoteni bahamba ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonje lama-musicians akoBulawayo becelebrata ubabuDabengwa. So i-foundation layibile ibile tent khonapho, bayikhwabake bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingaphi, ngingu-director wangkhona, i-foundation yenzani, ngibalekeleni, bebuza nje imibuzo ebantwini kade bekustendiwe. Kwi-only point of communication yabakhona.
Libangaki ku-foundation eselicatshile?
Singu-3, ngingathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana, ngoba la isebenza sonke ngu-programs officer.
Yena usele eZimbabwe?
Yes, and umntwana mncane, so kade ama-passport kwensuka aphuma nzima. Aphuma after 1 year, so umntwana kaka-eyakhe i-passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwenza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni omunye umuntu ngendlela kade bebuza ngayo. Umuntu wakhulu bengane ukuthi yena ungu-journalist, but ngasengisizwa imibuzo yakhe ukuthi hayi, imibuzo lekaso ka-journalist, bebuza mayelana lesitshi engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuDabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani bisana lo hulumende sengithanda ukubavukela hulumende lo munye journalist ke wazama la ukuchoyisa ngendlela achoyisa ngayo wathola icontact estate house ukuthi khona lo bani kafanjelana wathi umuntu wakhona uthe yena abantu beintelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize emalana lesipeech engasikhulumayo so mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumela ngabangilandele bebengangindani ba ba issue kuba ama summons kumbe warrant of arrest anything of that sort ayikhona ukuthi bangilandele
manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena wakukhulumayo
yabona into eqakathekile ukuthi ubaba uDabengwa ngisebenzela isikhathi eside even ngamalanga akho okugcina besisonke into kade ihamba kizobe eyadisileke izobe ngizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani bedlelana laye njani ngiyakwazi so into enzelwa ngazikhuluma le nto edesenshizweni kababa uDabengwa ukuthi khathe sikula amasosha ake adukula abantu into zimele bezingamphathi ubaba uDabengwa kule ndaba yeGukura Hundi akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye babudabengwa njalo behlukuluzwa lengakhumbula ngelanga ebhalago akwakhatshwa ngamapholisi so into enzele bengizikhuluma so lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra so kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo so mhlawumbe yoba wafunayo
ama-documents akhona akhuluma ngani
kunakanelwa ukuthi lama-documents akhuluma ngeGukura Hundi lama-documents awe-history ye-Zebra ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra so bona ngokuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zebra nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubabudabengwa bela-ma-copies yiwe esizawasebenzisa
kodwa wona vele akhona yini okweqiniso
lokho ngenza-ke ngikuphendule
Umnumzana Mthulisi Anana, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, ubexoxa loChris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asitshele ukuthi ungaphi. Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZanu PF uthi kuyamangalisa okhulunywa ngumnumzana Hanana.
Omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho engcwele ngifuna uzohlala kini khona le emeli ngenxa yokuthi uzolijoyina eStudio 7 uzoba umsakazi kwerabo abekazi ukukhuluma mangu lona sedinga sokulaloko sokulalokwana bakhona abaningi asebenza into edlula yena abakhuluma idoda idlula yena kanti ibona waye bengadinga waye sokudinga yena olomsebenzi namuhla nxa ukuthi bona badinga le ndaba engahambanga phela ema-police station angikona azivake ukuthi nangilapha siboni sibona ukuthi bazamenzani ngoba mina kangiboni kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni sokwane-ke ngwakungabe kungayenzakala maybe ngesikhathi esobe sadlulayo lesami but kulesi sikhathi kathesi and wese i-international community ivele ikhangele kangaka
umnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye ekobulawayo Abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo. Namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson eInsiza.
Kathesi ya i-feed challenge. Ndakwazi isimo esezweni asimanga kuhle like yonke into iyakhwela. Everything is expensive kathesi. Lakho thina as farmers phele nzima. Esilesifiso nganto kahulumende nganto uyancedisa even especially lapha imithi lama-dipping chemicals abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho indawo yokushota kwe-foreign currency so ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed isibiza kakhulu abaningi bayithengisa 9 years 10 years but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond so suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo nezulu lele lingananga kule drought lonyaka kule ndlala amadlelo kawakho sibathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela luthi emapulazini utshani so ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo ngapha la ma-price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed so sekunzimeni
yes singathi wena kodwa ngesimo sakho ulenkomo eziningi sibili zingaba ziningi kanganani khona ngalesisa
inkomo zami ziningi I think over 100
zimhlobo bani
mina mfuye ama-breman lama-limousine lwama-breed engiwafuyayo ama-breman amhlophe labomvu lama-limousine
Singathi ke nxa usukhangela khona lapho nxa uzidengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, akathesa ama prices aphansi especially nxa uhambise ebutcha kumbe laba abathu nxa bethenga ngoba control market and bapheki price currently ama price aphansi sibili akwenzi but uma ungatshansa lezi ezokufuya ezebreeding amathokazi ungatshansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babe bethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usuthi intengo iphansi singathi ikilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avarage amaybe ngama-bond lapha babe currently nxa kungama ama-commercials la I think currently bathatha khona la i-price yakhona is ranging between $6 to $7 $6 to $7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama $12 to $13 bond of which must we convert nge US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-$1 mase sirate ama-US ingaphansi kwe-$1 because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha selibo-8 ku-parallel market so uzathola ukuthi inkomo zihamba nge-less than a-dollar i-live weight ikathi kudala kungakabi lama-bond inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than a-dollar a kg which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni seMatholeni South sixoxe laye ekoBulawayo. Nanko kwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani ye-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe nakwamanye amazwe. Izikliwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye le-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye nezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe usiqamfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokheli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukasiqamfundo Levinyagura wetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sokwesikhathi senu okwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni. Kumele lisithumezele-ke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Salibona balaleli bomsakazo we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 ncube lo khuluma. Hayi, obasekhaya hayi sokuyahlula. Sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani. Ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa. Akukho kuzotshintsha, bazotshintshana, kuhlale lo, kuhlale lo, thina sihlale. Sihleli phesheya kwamanye amazwe, singazi lento esiyihlalele. Sicela amazwe amakhulu asize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7. Ngibingelela nabalaleli bonke beStudio 7. Mina igama lami ngingu Sithole ose kubulawayo. Elamhlanje zathanda ukukhuluma ngodaba olubhlungu. Udaba lwabadala abaretire ngo 2006 kusiya ku 2008. Ababizwa ukuthiwa ngamapensioneer. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe. UGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond. Abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezano ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree. Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA neOld Mutual balama investment amanengi kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Minister for Labor and Social Welfare is quiet about this issue of pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue of pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So sibese sizibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? The government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge welfare for the elderly people, ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala irent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides, balabazukulu, balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Enjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kuluma lo ngwenya lapha eGoli la, nila esantini la ngisebenzela khona, ngisemsebenze nje manje. Ngokholo la ngethemba ngilethemba ukuthi lani liphilile. Isimo sasekhale siyana sithanda ukubanzima. Ngicabanga ukuthi umnangagwa wayethe ngena lapha, wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa ke kuyacaca namhlanje ukuthi izalwe isystem eyodwa. Ngoba khona lokuyana ukushaya kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo, sokufanele uhlukunyezwe. Sokuqala phansi bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khona pha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318, lapha-ke iWhatsApp. Siye sikhangele ngamafitshane ezenzakalayo kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwelesi South Sudan usugwebe umnumzana Peter Baya Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, ulandela imbiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademokrats sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBhilitane owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Ngize eWashington ngu-vacation babuthube ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBiltani. EBiltani wenzani khona?
Ye, eBiltani ngisebenza labantwana. Like phansi kwe-social service, kwesinye isikhathi le-youth justice.
Ye, yabo senzani khonapho labantwana?
Senza inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kulabantwana beZimbabwe yini ojala ukubabona khonapho inhlelo ezinjalo?
Ye, bakhona kodwa-ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama, kakhulu ngabe-Caribbean Island or maybe engathi ngama-British abazalelwe khona eBritain, yiba bangathi baba baningi kakhulu.
Nxa sesikhangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube, ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni, hayi asikungeni lokhu njalo kakusi-affecti. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba silezihlobo zethu, nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa ngasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siziphume kuleyani situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje, njengoba la maybe travelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali, othola ukuthi vele uyabe sebenza umsebenzi oyi-1. Kodwa-ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala, uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali, kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemsebenzi leyo okukhangela abantu, uthola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza nke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise isikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho, kuyilonga ukutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani-ke elihlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu. Kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza, kodwa-ke mina ngithi kubo, keep on, hold on, kuzadlula. Ngoba ongaphele uyahlula, ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphele uyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, kuzafika emaphethelweni. Njengoba sibonele kwenza ba-2017, konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha, waphuma. Usho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka, kodwa-ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi-ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngakhona?
Yes.
Njalo imhlanganiso yakho?
EBiltani ngise-Elithi. Yes, Elithi is about 190 miles north of London. Iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona liyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu embabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lengihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona ulapha eWashington ungafikanga e-Studio 7. Hayi, yabo ungafikanga e-Washington. Ngibonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu babambo.
Hayi, kulungile baba.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sixoxela ekhona phake eWashington DC kwele Melika. Njengokulithembisa kwethu izolo, namhlanje sizethulela ihlandla lesithathu somculo kaBlessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi yi-Black Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini uNqo ngomculo wakhe.
Lapha thina ngikhuluma ukuthi angazi ube nemali enganani, uhambe nge-helicopter, uhambe nge-jet, wenzeni, but ithwethu zosandela wedwa. Angazi ube lani uthando wahekoe mani kanibhayelayo, angazi ube nibe nengezileni eya uthando lobabona thena. njalo futhi phindi ingene kuphethandweni ethi labulo olothando khona indlela ikhona
uluthini uthando ehalufuni mali uthando ngeke uluthenge uthando ehalufuni mali uthando
kada kokuthi lo ngizongoma nje efundisa ukuthi vele into yonke oyenzayo yenza ngothando njalo ungaziye ngonhlanga ukuthi ngikhumbule imali lento yonke no imali ayithengi ngothando. Yes, lapana we are holding me out Tando, give me love. Yes, in Goma Ekoma Tando, eating Tanda when I wait to her, and the woman dining where we wait to her, we saw the term, as in the Utumumumuan, yes, Kula only would put Tando. Yes, children, the lady Kuma Kulin, I think he saw, I'm sure was the wonder of the roots about love, the love song. Ngayicela lakho abantu abathandanayo kakhulu ngathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi niko uthando niko uthando. Yes, so like ngathi ngisaphula bomba qanga ngoba le ngayijala uFatmos bose ngibonye amatopata zimasha amakeyboards laphana angicothe ngijala amakeyboards ngoba ingoma engithanda kakhulu engayibhala izithandani ngoba izithandani xa zihlangene ziyakha umuzi ube muhle into elothando yokuyaphumelela. Yes.
Lichophele ukuthi liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngabe uhamba njani ngophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethilela phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe sibona lapha ke kulo sikhumbuzo umlalazi uthi mbukele badube ngoba umlalazi singazuthi uvuka njani lapha khona khona ngapho uzobuya ke ukumbuzi malabe uthi ye unjani Dube. Nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani kunjalo ke kuzobuya ke uShila Sibanda uyabhala lapho uthi abantu abayekele ukuthenga if befuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi amadiaspora singathumela imali. Kuzobuya ke uDingani uyamphendula lapho uthi hayi phela Shila kwenzakala njalo abazali beduba ngahlupheka kona ngaleke ekhaya sishayani futhi umculo kunjalo.
No.
Loke umculo omnandi kakhulu silo kwanqo blessings nqo ngomo njengokutsho kwami salibhakulela futhi kusasa okufanayo singahlukahlukane ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Bimbayitswangira iJava eHarare namhlanje. Amapolisa ensita abikwa ukuthi adinga ngamehla abomvu ingwalo zezaphu ezatshiwa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo uKip Stube.